uZulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukeneyo inyathelo elibikwe nguChamisa lokuqhubeka elisana neZANU-PF ngokuya emthethweni wabo we-African Commission for Human and People's Rights, ACHPR, the city sokuyisikhathi sokuthi ilizwe likhangelele phambili. Umnumzana Chamisa uthe usedlulisele phambili udaba lwakhe lokuthi wacilwa kukhetho lwangoNtulikazi ngoba engafithisekanga ngesinqumo somthethwandaba waphezulu elizweni owe-Concord. Encwadini yakhe azayisa kukhomishini yeBanjiu, uChamisa wethele uhulumende weZimbabwe umlando wokuvimba uZulu ukuthi azikhethele umongameli amfunayo ngokuqilibezela akwenze ekhethweni. Umnumzana uNosimo Madiri uthe uChamisa kufuze amukele isinqumo somthethwandaba weConcord, aqale njalo ukululunga ibandla lakhe ukuze linqobe ukhetho oluzayo luka-2023.
Ngokubona kwami ngibona ngani uChamisa lapha usedlalisa isikhathi lama-resources angelawo. Kutshengisa ukuthi impumela esifakwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court ayisoze itshintshe, so ngcono ayekelane lakho abone ukuthi angalungiselela yini kahle ngo-2023, ngoba kathesi angibone ukuthi ama-results akhulunywa yiveki langomthetho ukuthi wakhuluma ngathini i-Constitutional Court ungatshintsha. So ngibona ngani lapha hhayi angayekela alungiselele for-2023 kungcono.
Umnumzana Leon Dlovu yena ubalise ukuthi ukusa indaba yakhe eBanjiu kakhulu kukhule lutho njalo kulakho ukuthuthuzela impi elizweni.
Ule right yena le okuzenzela izinto zona lezo, ya kodwa sonke siyazi ukuthi lokhu akusatshintshi. Sowukhona sowukhona, mna ngingakhonasuzavuma ukwehla and kungaba lenye impi engabulala abantu abangenzanga lutho. Ngibona ngani uChamisa asofuza akwenze ikuvuma and then a reset i-campaign yakhe behlale phansi lapho uShimeni Ncube, lapho uThinta Ibithi, lapho uWendi bakhe labanye bakhe abasakhulayo bekhangele ku-2023.
Ubuye waxwayisa ukuthi loba iBanjiu inganquma ukukhuthaza ukubunjwa kwahulumende womanyano, uChamisa kuzamele angavumi ame ngokuqinisa ibandla lakhe. Umnumzana iPhuthelinkosi Maphosa oweZaphu uthi uChamisa uthatha leli nyathelo ngesifiso sokuthi kulandelwe umthetho qobo eZimbabwe, kodwa ingabe isidlalisa isikhathi ngoba umthetho nawe uConstitutional Court yiwo olamandla phezu kwalokho okungakhulunywa ngezinye inhlanganisa. Ekugcizelela kulokhu uMaphosa uthe loba nje uChamisa engaza phambili udaba lwakhe sokungaba nzima ukuthi izinqumo zale ikhomishini zilandelwe. Umnumzana Bugodinkiwane Sakamuzi Harare uthe uChamisa uqondile etshengisa ukuba umuntu ofisa ukuthi izizalwane zakuleli zithole inkululeko kundubo ezibhekane lazo okwesikhathi eside bephansi kombuso webandla leZANU-PF.
Inkinga ekhona ukuthi sesithethe udaba lolu salwenza loba ngolukaChamisa lo mnangako. Udaba olukhona luphakathi kwabantwana beZimbabwe abatshentshelwe ivoti yabo. Ngithemba lawe ububona nje umumo elizweni ukuthi akulabantu abathokozayo ukuthi uyidi unqobile. Khonokho kufuze kukutshele something ukuthi izizalwane zakuleli ngazijabuli zifuna i-justice ecacayo, hhatshi leyo yomthethwandaba weZANU.
Umongameli Mnangagwa ugcotshiwe ukuqala umsebenzi wakhe wokubusa iZimbabwe okuminyaka emihlanu elandelayo emkhosini omkhulu owenzelwe izolo eHarare, ongenwe inkokheli yamazwe e-Afrika abegoqela umongameli Paul Kagame weRwanda, uSizwe Ramaphosa weSouth Africa nabanye. Ngimele isifo sevele useHarare, ngimkhuzo nibhebhe.